Impendulo kahulumende iveze ukuba uyakhala, uyazithintitha, njalo uyatsho ukuthi nxa ezikhangele u-2015 yena nguya kwakhe kungazake kube khona ukwengeza kwehola. Nanku phela imali esidliwa yizisebenzi kahulumende isifika phecelezi ku-82%, okutho ukuthi sekungaba ngabi-82%, okutho ukuthi lapho uhulumende uyabubula kakhulu ukuthi imali le ningi kakhulu isuka-ke igadele imali evele igoqwa kusale ngasela mali yokuthuthukisa ilizwe. Kungani uhulumende uthena imali yakhona le isisuke yakhuphuka kakhulu ngesiqubo esiphezulu yaze yenza ukuthi yaphinda ngokwesithupha. Kanti njalo-ke imali kahulumende isike isidla phosa 23% yenotho yelizwe lonke elikhona lapho, okuyinto ayibona ngathi isinkulu kakhulu.
Ngezinye indlela akukho ngitsho lokukodwa elikutholile
phakathi kwezinto zonke esizigcinile, akula ngitsho leyodwa ekuphumeleleyo ngaphandle kokuthi athena ukhanywa yilokhu, ngikhanywa yilokhuya, ngikhanyela yilokhuya, kube kuchasisa kuphela wamahola amabili ekuchasisa kuphela. Okusekuyinto evele yahleka sitshaya sithena okwamanje ukuthi uhulumende nxa ebubula ngale ndlela eqalisa nje umnyaka futhi ukuthi kusewaphutha umnyaka wabo sekunjani, akuthileyo kuphela ukuthi kasoze aphuthisa ukuthi asiphi imali izasebenza ukuthi asiphi imali yethu, njalo kasoze afa ehlisa iholo lomphathi okhona osebenza kathesi. Kanti le bhonus uzinikele ukuthi lanxa kunzima kumhlophe phansi laphezulu kumbe kumnyama phansi laphezulu uzayikhupha, kutho ukuthi yikho akukhuphileyo kuphela okube kungathi kuletha ingcosana yethemba lokuthi kukhona okokuphila, kodwa okokungezelela iholo awubuye wazithintitha. Asazi-ke ukuthi amalunga ethu wona aza kuthatha ethini. Esiyibisela kiwo siyatshengisela ukuthi nanke sekuphelile lithini ngakho.